Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko zisola kakhulu ukubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba nxa belwela amalungelo abantu kabakhethe ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu. Zinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokhu ukuthi kulufake loludaba emhlabeni wonke jikelele, kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiweyo bebotshwa ngendlela engafanelanga, bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso, okuphambene lemithetho yeZimbabwe, okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na imibiko?
Sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola, ngoba kuyinto embi kakhulu. Njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International, ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetsheya yabanye abantu, kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina. Imithetho kayivumi khona lokuyana ukuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo, ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki, ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo. I-constitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume, baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo.
Kungaba kubangelwa yikuyini ukuthi kube lesehlakalo esinje?
Isikhathi sesiside kakhulu amapholisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu, ngakho ke akusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki, kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe, njengesizalwane seZimbabwe. Kuzaba nzima ukuthi baphume kukho, kodwa kusamele bakufundiswe, kusamele kuguqulwe ingqondo zabo, kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe